Okokuqala esikunanzelelayo ukuthi ilizwe le-Israyeli leZimbabwe ubudlelwano balo obuxhumanisa kakhulu kusekuthengeni lokuthengiselaneni izikhali. Njalo ilizwe lase-Israyeli ngelinye lamazwe ancedisa ibutho lakithi ekulihlomiseni njalo lokulileleni esingathi i-training. Nxa impilwane iqhubeka kuthutha amathuba njalo ayasiphala. Okutho ukuthi lapho-ke ilizwe liyafuna khona ezinye uncedwa mhlawumbe ngokuthola ezinye izikhali sokuyamela liyodinga kwezinye indawo lapho kule nto ingabe ikhuphukile. Sikhumbula ukuthi kanje vele ilizwe lethu livele li-under ama-sanction. Ngakho-ke ngathi indirectly impiliyana layo izasithinta kakhulu ku-fiscal policy yethu.
Ngalesi sikhathi Dlamini, abantu sebeqalisa ukulima, sizwe njalo abanye bekhala ngokuthi kungaba lohlupho kuhlangothi lwezokulima. Lokhu kubona njani?
Oh yes, ilizwe le-Israyeli linye lamazwe asincedisayo kakhulu ngathola imitshina yokuteleleza esingathi irrigation equipment. Sikhanya ukuthi lonyaka ngathi kule ngozi yendlala njengoba sazi ukuthi kule El Nino ehlasele ilizwe lethu. Lake kutho ukuthi kuzakubala kudingakala ngokuthelelezela ngoba izulu lanesiyanikile. Ngakho-ke nxa impilo ingasamanga kutho ukuthi sokuzasiphaza amathuba okuthi abalimi labo benelise ukufinyelela ezinye zemitshina encedisa ukukhuphula ukuthelelezela izilimo. Lokhu kuzabangela ukuthi kube lokusilela kokudla okungagcina kukhuphula intengo yempahla jikelele elizweni lakithi.
Kuyini okungenziwa ilizwe nje ukulungiselela elakusasa ukuthi nxa kungaba le ndube ezifana lalezi emazweni esithengiselana lawo ilizwe libe lilungiselele, kuyini okungenziwa yeZimbabwe ilungiselela lokho?
Mhlawumbe kusiya phambili icebo lingaba khona, mhlawumbe amaqhinga angaba khona ukuthi iZimbabwe ifikeleke ukuthi inqakuzekile into ezinjengalezo eziphazamisa ukutholakala kwezokulimisa mhlawumbe kwezokunethana ilizwe. Okukhona ukuthi iZimbabwe ingaqala ukudinga ubudlelwane namanye amazwe angabe lawo ele nto engathi iyanyekela. Singeyani kakhulu emazweni amalutshwane, ikakhulu mina kusiza into enezigqathi kangako ziqhekelana lokudla. Yinto ekumele sihlale nje sidale amanye amathuba.
Sikhangela ubunzima lobu, ngombono wakho kungaba into engaba nzima kakhulu emnothweni yeZimbabwe, kumbe hayi kuza kuba yikuswelakala kwezinto ezinlutshwane?
Ingathi kungasinda kakhulu nje ekuphatheleleni lokudla okuyinto manje emqoka ngoba kuthintana nezulu mathupha. Sikhanelethi nxakekule kuswelakala komuntu kodwa siyazi njalo ukuthi uhulumeni vevele lolunye uhlelo lwe-command agriculture athi kugcinakele ezinye izilimo ezinganincedisa ukuthi singabhekani le ndlala enkulu kakhulu. Kodwa kuzaba lokunxweba kakhulu ezikhwameni zethu nxa sikhangela intengo yempahla elakho ukukhuphuka, ngoba siyazi ukuthi ilizwe lethu liyame kakhulu kwezezilimo ukuze abantu baphile kuhle. Njalo sikhangele ukuthi leli zwe le-South Africa lalo lithintekile ngokwenzakala u-Israyeli ne-Hamas, okuyimbangela engakhweza intengo yempahla jikelele kunyaka ozayo.